endabeni zethu lamhlanje lilokifstube umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangana labasakhulayo bebandla leZANU PF amalunga edale lephalamende awesifazana athi kubi kakhulu okwenzakala kubandla le-MDCT lapho kulabanye abakhahlameza khona unkosazana Thokozani Khube luza kuphela na udlakela kubandla le-MDCT umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangele ukuthi uza kuya emkhosini wokuvula umngcele wekazungula ngomgqibelo lapho zahlangana khona lo mongameli Ian Khama wakwele Botswana kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamhla sixoxa ngemizamo yokugcoba inkosi yamandebele kulivetok lamuhla kuhlelo lwezizalwane zezimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sixoxa ngenhlelo zokungcwaba ababhubha phandle kwelizwe thumelani imlayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo ethi 0012 465 0318 kumbe enkundleni yobulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngapha 7 ntambama kumakhakhasi athi 909 am 4930 15580 laku 6080 kilohertz shortwave lingakhohlwa ukuthi sikuwhatsapp lakufacebook ku-VOA Ndebele